Sizalisane ngokuthuleka yalethu
yakho silele kutho
sifundise inhlonipho